So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 kumabasa 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Njengokwazi kwenye ukuthi ngo-November last year kwayenza military coup lapha eZimbabwe. Njengebuthano le-crisis in Zimbabwe coalition, thina sithi ukuthi izinto zihambe kuhle kumele sibe lama-critical elections.
Amalunga enhlanganiso ye-crisis in Zimbabwe coalition atshengisele eHarare namuhla esithi kumele kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho.
Salpata kakhulu lodaba sibili and into eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emaplazini even emasimini nje khonapha nje emakhaya abantu abaningi baqasha abantu abancane babasebenzela.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi kulokusetshenziswa kwabantwana ngendlela engalunganga emaplazini alima igwayi. Amabandla balisayele MDC thile lezanu PF ayaqhubeka ngenhlelo zawo zokukhetha abantu abazancitisa kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezingamalunga omanyano we-crisis in Zimbabwe coalition batshengisele eHarare namuhla baya kwethula incwadi yezikhalazo zabo edale lephalamende besithi bafuna kube lenguquko emithethweni eqondisa ukuqhutshwa kokhetho phambilini kokhetho lwalonyaka. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lanxa amapolisa ebalele ukufola edolobheni kwathiwa abaye buthana eAfrica Unity Square baqinise amakhanda bafola bebhoda lendawo behlabela ingoma ebezikhuluma ngokuqakatheka kokuguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho besola indlela amankampani athapha izindaba okubalisa ezimpapers leZBC abaqhuba ngayo umsebenzi. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Thulani Mswelanto uthi bona bakhankasela ukhetho oluqhutshwa ngendlela ukuze lube ngolwamukelwa ngumuntu wonke.
Njengokwazi kwenye ukuthi ngo-November last year kwayenza military coup lapha eZimbabwe. Njengebuthano le-crisis in Zimbabwe coalition, thina sithi ukuthi izinto zihambe kuhle kumele sibe lama-critical elections lawa azasibisela ku-what we call i-constitutional order.
Okubacunulayo umswelanto uthi impendulo abayithole kusukwana isanda kwedlula kusikhalazo abasethula eminyakeni emithathu edluleyo ngodaba lokuphuza kwahulumende ukuguqula umthetho olawula ngezokhetho elizweni.
Sifuna ukuthi kube le transparency around the recruitment processes. Kasi tabanga ngekondakthi eyenzekayo I think 2 weeks ago lapho sabona uchairperson weZEC eseRussia elo Chris Mchangwa. We became suspicious, especially the role that is in Russia in terms of former elections across the world, particularly the United States.
Omunye wabekade kulo mkhosi owenzelwe Africa Unity Square ngumnumzana Charles Nyoni owayebambisana lo Itai Dzamara ongaziwa lapho akhona emkhankasweni we-Occupy Africa Unity Square owawudinga ukusuka esikhundleni kowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Ukhuthaza abakubutho uNyoni ukuba baphume baphele kwezombusazwe.
Iqiniso sibilileli namuhla silapha nje ukuthi sitshele amasosha alapha aseZimbabwe ukuthi hayi asibafuni entweni ezinalokho ewezombusazwe. Kumele bona babe nokuba kwazi umsebenzi wabo ukuthi ngokugcina uZulu ukuzitha ezivela ngaphandle. Kabachiyane lezinto zepolitics, kabachiyane nama-elections, kabachiyane lokumemetheka phakathi kwezinto zombusazwe. Lezi zinto zama-politician lathi thina abantwana bakaZulu.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi eye Zimbabwe National Students Union Zinasu umnumzana Ashley Funye uti kudingakala ukuthi uhulumende azimisele ukuletha linguquko.
Because the study is the process of what you know, we're advocating for our reforms. We cannot have an election when half of the employees are executing our soldiers. We cannot have an election when Mnangagwa and his ZANU-PF, they make sure that they control the media. See, I won't have any ZPC. We don't have much publicity in the opposition. There's no much publicity on my independent candidate.
Akekho oshukunyeziweyo kulesi sehlakalo lanxa kuke kwaba lokuxokozela amapholisa ebavimba lapho betshengise ukuzinikela ukuyalahla amabhakana abephethe imibiko etshiyeneyo esangweni ledale lephalamende elingumgwaqo uNelson Mandela eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimezisama.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iHuman Rights Watch ithi kulokwephulwa kwamalungelo abantu abalima igwayi ikakhulu abantwana ngoba behlukuluzwa njalo besebenza bengelampahla zokuzivikela emkhuhlaneni ebangelwa ilumsebenzi. Embikweni wethu le lamuhla inhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise lolu daba njalo ixwayise amankampani ukuthi engathengi igwayi elilinywe ngabantwana ngoba bencindezelwa. Abantwana abakhulumela lihlanganiso babikwa besithi bafikelwa isiyezi kwesinye isikhathi behlanze nxa besebenza emasimini egwayi. Ukuhlaziya lumbiko ngokugcweleyo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana George Nkiwane. Ingcwethi ecubungula eziphathelane lezisebenzi njalo owayengumkhokheli wenhlanganiso ye-ZCTU yena okhuluma ezimele.
Salphatha kakhulu olo daba zizili and yinto eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emaplazini izinto emasimini nje khonapha nje emakhaya abantu abaningi baqatha abantwana abancane ukuthi babasebenzele ngoba bathethile. Umntwana ayifuna nje kuyinto okuncane nje nabazali ikakhulu into eyenzeka kube njalo ibuyanga. Abazali babengelalutho sebesethuma abantwana ukuthi bayisetshenzisa emasimini kungamelanga basebenze. Kule two issues lapho empowerment yokuthi ngabantu bakho uyakwazi ukuhamba nawo emasimini besiyakuncedisa lokho bengabhadala lutho hayi lokho asilani lakho. But esikusolayo esingakufuniyo ukuthi usebenzise abantwana abancane beqatha njengabantu abadala ubabhadala. Aloko sekuyi-child labor and ne-child abuse esitholakala kakhulu lapho.
Alaliya-ke likhulumisane lohulumende njalo wayesithini ngalolu daba? Umthetho weZimbabwe uthi?
Hayi lapho wayesisekela kakhulu, wayesupporta kakhulu. Even kuma-international forums, yilo lodwa udaba esasithi singakhuluma ngalo, uhulumende naye asisupporte. But into esihlupha ukuthi akuna mithetho ngaphandle nje kubhekana ngama-ILO instruments. Ayabe khona but umthetho eZimbabwe sengathi wawukhona sengathi kathesi but ngesikhathi engangingumpresident mina sasikhuluma kakhulu ngokuthi akube lo mthetho okuthi umuntu ozatholakala esebenzisa abantwana abe nesiqetho esibuhlungu lokana ukuthi ngoba yinto engalunganga ukuthi ukhathe abantwana basebenze njengabantu abadala obabhadala izimali uzayenza ukuthi bangayi esikolo uzakwenza ukuthi bathole enye ikhuhlane engathi abantu akukhula belayo okungamelanga ithole laba bantwana abalele kule-age kathesi ngendaweni naleyo kuthiwa kulama-artisan amayining la amakholokhoza lawa okungabantwana okuncane sasikuthola kukhona thi ngoba sasenza ama-field visits ukuthi uzabathola bethole izindishi lamabhabhu nemigomo emikhulu leyi bezama nabo nceda abadala kodwa kunabo bebhadalwa ngomuntu ebasebenzise yena lo kwabekholokhoza kunabosinayidi ngale emaplazini belimigwayi kunama-pesticide asetshenziswayo khona ngale kunenge okutholakala and kungumkhuhlane ukuthi kuphambanisa abantwana abancane.
Labo-ke abaqhatshi abangaphiyo izisebenzi zabo impahla zokuzivikela
uhulumende wazama sibili ngoba i-NASA sathi singabika kibo ukuthi heyi kule ndaba ezinje lapha nalaphayana akuna protective clothing hayi babezama sibili but into eyayisihlupha kakhulu ngabantu laba ama-Chinese ndingamangala ukuthi ama-China alaphana abaniki sebenza ama-protective clothing sasingaboni improvement and abaningi bakhona bayevilwa ngukhulumende wayekhona lo ukuthi athi na we are protected by the government and akhona into elingasenza yona abantu asibazeselilwa ngenzani manje.
umnumzana George Nkiwane yincwethi ecubungula eziphathelane lezisebenzi. Wake wakhokhela njalo inhlanganiso ye-ZCTU lapha obekhuluma ezimele esegweru.
Yebo mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele mvulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Izakhamizi zemaNdebeleni seziveze imbono ehlukeneyo ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Abanye besithi bavela bavalelwa phandle kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse nguhulumende weZANU-PF kuze kube lalamhlanje. Kodwa abanye bathi sebefake ithemba labo ekusebenzeni kumbuso wezabelo owe-devolution. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu lesaba ukukhuluma ngesimo sezombusazwe ezweni ngoba ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho. Abanye ngabathi bayesaba ukulandelwa ngabacuphi njalo lomongameli okhona manje umnumzana Emmerson Mnangagwa kabaka kuboni ukuguquka kwakhe kuzolo yakhe embi abayesabayo. Iningi labantu lithi konke okubi isigaba semaNdebeleni esibhekane lakho kusukelwa ilizwe lithola uzibuse umongameli Mnangagwa ebelesandla esikhulu njalo lokho kwaziwa la ngumhlaba bethi akulanto entsha abayikhangelele kuye ngoba ulocuku. Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi isigaba semaNdebeleni sasibeke ithemba kumabandla aphikisayo kodwa ithemba lelo seliphelile ngenxa yamabandla aphikisayo asemaningi kakhulu okuzakwenza kube nzima ekukhupheni ibandla elibusa ngocuku.
Ubuningi bama-political parties esilawo kathesi elizweni buyatshengisela i-two things. Into yokuqala buyatshengisela ukuthi kungabe kule democracy eneleyo ukuthi lalowo nalowo azimele in terms of chapter 67 of the constitution. Second, kuyatshengisela i-confusion. Oba uma sesikhangele ukuthi abantu balenjoy ukuthi babe ne-ideology efanayo eyokuthi bachintshe iZimbabwe for the better. Angiboni sibili ukuthi lalo lalo angasimela yedwa sicine sisiba lama-parties adlula 100 abantu banganquma ikakhulu uma sesikhangele i-opposition. Amanye ama-party akhona lokhu engezelela edabuka eqhamuka ngelanga ngelanga.
Umnumzana Mthobeki Ncube uthi kabazizwa bekhululekile ngokungena kukaMnangagwa embusweni.
Asikuboni ukuthula ngoba ukuqala njalo kasimjabulanga nemathebeni ngoba ukuqala wabulala abazathu ne-ground. So we are not happy about him.
Ibandla elibusayo abantu bathi alehlukananga lemikhuba yalo yokuhlukuluza abantu abatshengiselayo abakhuluma iqiniso kumbe abasola umongameli. Okungumqondo osekelwa ngumnumzana Lakson Maphosa isakhamuzi sakobulawayo.
Hayi, lokho akukho lapha elizindlele. Ngaze usukume uthi ayitoyite elicine nibotshwa. Lokho efanana nomgabe waphumayo.
Ukwethuselwa kubikwa sekuqalile emakhaya, ngitsho lasemadolobheni, nanku ibandla elibusayo liqalwa ngokuthatha inombolo zalabo asebabhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR. Unkosazana Netsayi Phiri uyalandisa okwenzakala kibo enkayi.
mina ngingatshesibili ukuthi khona abantu especially emakhaya bayethuselwa belandelelwa ukuthi khona bekhangelelwa ama-serial number ukuthi khona babhalisa njani amapikitsha lawana nxa kuyikuthi khona sebevota bona bezanu bazahle bebona ukuthi wena usuvotele i-opposition party engasiyo ZANU-PF.
Umumo wezombusazwe eZimbabwe awukabi lenguquko ebambekayo lokhe kungene umnangagwa. Amabhanga awala mali, akula misebenzi, abantu lokhe benyamalala, abanye bayabotshwa mahlayana, kuthi wezombusazwe akucaci, nanto ilizwe selinamabandla adlula ikhulu, kungesi wonke azakuma kukhetho oluzayo. Kukanti emaNdebeleni abantu bathi kungaba nganeno uma uhulumende engalandela isisekelo sombuso kulandelwe umbuso wezabelo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokungananzwa kwemisebenzi yabantu abesifazana ikakhulu abalwa impi yenkululeko. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zababalisi veMelika ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe ziphakathi kokukhalala umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi kanye lokungasekelwa kwenhlelo zemfundo elizweni. Edolobheni le-Oklahoma lele-Kentucky kulaba balisi abangaba zinkulungwane ezingamatshumi amathathu abakhalale umsebenzi. Umongameli Julius Maad Bio usefungiswe ukuqala umsebenzi wokukhokhela ilizwe laseSierra Leone ngemva kokunqoba kukhetho oluphindiweyo olweRunoff ngemva kokungqikilana lobencintisana laye ekhanya laye ethole amavoti amaningi. USamura Wilson Kamara owebandla le-All People's Congress Party. Amabandla ezombusazwe abalisa ele MDCT lele ZANU-PF ayaqhubeka ngenhlelo zawo zokukhetha abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo. Kodwa kunohlupho olulodwa amabandla la abikwa ehlangana lalo. Baningi kakhulu abantu abafuna ukuncintisa bewamele. Kwezinye indawo njalo kulokufuthelana phakathi kwamalunga edale labasakhulayo abafuna ukuncintisa ezikhundleni zalawa malunga abathi sokuyisikhathi sabo. KuZANU-PF bakhona abafana lomnumzana Obed Mpofu abathi kabasafuna ukubuyela ephalamende ngakho kabasoze bancintise. Kodwa endaweni eziningi kuyadletshwana kuma-primary elections kumabandla womabili. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli seMDCT unkosazana Tabitha Khumalo lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungule ingxoxo.
Okuqakathekileke kwikho kakhulu kwedlula zonke izinto lokhu yikuthi abantu banikwa ithuba lokuzikhethela. Ngokunjalo akukhathalekile ukuthi ama-CVs angaba maningi kanganani, njalo akula kuxokozela ibandla lethu leZANU-PF likhetha ukuthi abantu kabazikhethele izithunywa zabo kungela kuphanjaniswa. Kodwa kulabanye yes kuliqiniso ukuthi abanye bebefuna ukuvalela abanye. Kodwa ikhomishini yethu ekhona phezulu ngalo mkhokelo phezulu ithi abantu bengavalelwa, abantu bengasubmithi ama-CVs noma ebaningi kanganani bazahamba beyehlala phansi ikhomishini ephezulu ivete kuhle abantu ukuthi bayenelisa yini ukuthi bangene ngama-guidelines abekwe yiphathi. Ngoba siyobonga ukuthiwa kungathiwa uyangenwa, hhayi kodwa kule ndlela phela iphathi yalihlelile ukuthi umuntu wonke nje okwalifayayo uyakwalifaya laphana ngama guidelines ayithilwa iparty lawo.
Makhumalo siyazi kubandla lenu elani liphakathi kokuqhuba uhlelo olufanayo njalo banengi impela abafuna ukuncintisa. Liluphatha njani lani loluta?
Thina njengebandla le MDC likhokelwa ngubaba uadvocate Jamisa. Sesitshele abalandeli bethu abakuma-structures ethu ukuthi abazizwa belentshukuntshu ukuthi bafuna ukumela uZulu waseZimbabwe sibakhiphe ebugqilini lobo. Isikhathi sesifikile ukuthi babise ama-CVs abo ebandleni lethu siwacubungule. Kodwa sonke siyazi ukuthi izihlalo lezi ngasoze zanele ama-CVs angenileyo. Kodwa esikukhuthazayo yokuthi kuma-structures ethu abantu abahlale phansi bakhulumisane. Esithi ngesilungu i-consensus kodwa kakusho ukuthi sizabafosela ukuthi bakwenze khonoko. Nxa kwehlule i-consensus leyo sesizathatha ama-CVs lawa siwakhangele silandela imigoqo esiyibhalileyo njengebandla epha abantu abafuna ukumela uZulu ephalamende kumbe ekhanseli. Silandele umgoqo singabona umuntu ofake i-CV ehambelana lemigoqo le esiyifunayo kodwa bebaningi esikhundleni esisodwa. Kulapho-ke sesizahamba-ke kuyena le i-district uZulu ayekhetha-ke inkokheli abayifunayo ngaleso sikhathi.
Babugawule, bakhona abanye abangamalunga edalela ephalamende kubandla lakho abavinjiweyo ukungena kuma-primaries abathi bavinjiwe ngoba benakanelwa ukuthi ngamalunga e-G40. Ungathini ngalokho?
Lezo ngeza ngekhaya ntungameli. Anje yabona umuntu esiphima kiyo ula khona kwano kuyizinto kade kuhlupahlupa kube kwahlupahlupa njengoba sikhathe sesikuleli banga. Angeke ngikubalekele khona ukuthi kungaba labanye abangase befuna ukuthi bevalele abanye abababonayo ukuthi bengabadla ekhethweni kumbe abafunwa ngabantu bebaninda. Lokho kungabatholakala. Kodwa kade ningakahlangani lakho ukuthi ngikuzwisise ukuthi kungabe kwenzakale ngathi khonoko bese ngisithi ngabe kade singinika impendulo ukuthi kodwa ngokubona kwami abantu nje abayisaba abanye abantu abangabadla ekhethweni lapho.
Makhumalo ngize kuwe, kwelakho ibandla sesibonile kwezinye indawo uthola kulelunga ledalela ephalamende elisebenza gadalala mpela. Ngiphe umzekeliso kulowo mama uJesse Majome ligqwetha uyasebenza kanzima kodwa bakhona abanye abafuna ukuncintisana laye kuma-primaries. Liluphatha njani udabulo nje?
Akukhethelanga ukuthi ungubandami nginje nxa sibaningi kuzamele sihambe ku-primary election. So sokuqakathekile nxa akade sebenza u-honorable wethu i-district yakhe izambisela ngoba ubesebenza kuhle lapho.
Ungayigqiba uthini khonapho babugawule?
Abanye bethu laba abangani bethu laba kwezinye amanye amaphathi aso la primary ngabona kwesinye isikhathi lapha i-MDC team sithi yenza ama-primary bethwala abantu nalezimota besiyabasawo kusenta eyodwa ye-constituency. Wona yabethwala uyabe ngomunye ucandidate ethwala abantu bakhe. Lo munye ongalama-resources ahlaya ehluleke kodwa efunwa ngabantu. So ungakhangela ikwenti labo babe ngakhondakta ama-primaries. Asiyo election kuriga lokho ama-primaries ngendlela enjalo.
Akuyigqibe mama Khumalo, nansi indaba ugawule uthi akulama-primaries eliwenzayo lenza amadlwane nje liyaqilibezela.
Singathini ugawule vela ebandleni eselibulele ilizwe sesisifa ezibhedlela kakulamithi. Basiqambela amanga ukuthi odokotela amasosha abuye ezibhedlela empilo abantu bafa ekuseni emini ntambama beswela yena nje udokotela sesehluleka ukubabhadala imirholo yabo besebenzile ngensuku zanamuhla. Anta bethu baye ezikolo emayunivesithi sidengisa izindlu lenkomo ukuthi labo ababengamadokotela ubone ibandla likababugawule libhadala abantwana bethu ama-$200. Kwelethu ibandla kasithwale abantu uyazibonela laye kwenzakala kulezi nsuku kumarali yethu. Asithwale umuntu laphana ngumzwangedwa ngoba umntwana waseZimbabwe usesidlwa luklubhu uma ngoyiselale eziko ngina likhomba ngowaphakathi.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Believe Gawule. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Izolo bekulusuku lokuvezela uZulu ingozi yabumaqhuphula kule United Nations International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. Ngosuku lolu bekuhlolisiswa okumele kwenziwe emazweni amaningi lapho okulabumaqhuphula abangabulala abantu abangonanga lutho. Ilizwe leMelika lisebenza lamanye lizama ngamandla wonke ukuthi kugejwe umaqhuphula abahlanyelwa ngamalocaja. Ilizwe leli ledlula amanye amazwe ngokusekela ukuvikelwa kwabantu abalakho ukubulawa ngumaqhuphula lezinye izikhali. Kusukela ngomnyaka ka-1993 ilizwe leMelika lafaka phose amabhiliyoni amathathu amadola, $2.9 billion, yokuvimba ukusetshenziswa kwezikhali ezijiyeneyo kanye lokugebha umaqhuphula emazweni alikhulu. Lokhu kwenzelwa ukuthi kuvinjwe ukuba izikhali zingatholwa ngamalocaja labantu abangamahlongandlebe. Kusukela ngomnyaka ka-2003, ilizwe leMelika selincedise ukuthi kulahlwe izikhali ezijiyeneyo ezifika phose inkulungwane ezingamachumi amane, 39,000. Izikhali lezi zigoqela okuthiwa ngama-man pads, okusetshenziswa ukudubula indizamchina. Kungaba lomonakalo omangalisayo izikhali lezi zingatholwa ngamalocaja. Uhlelo lwe-Mine Risk Education solusize abantu abaningi okumangalisayo ababelakho ukuthi babulawe kumbe balinyazwe ngomaqhuphula. Olunye njalo uhlelo olusiza abantu ngolwe-Survivor Assistance olusekelwa lilizwe leMelika. Ngaphansi kohlelo lolu, abantu abalinyazwa ngomaqhuphula bancediswa ukuthi kuphole izilonda zabo njalo benelise ukuzisebenzela nxa sebesilile.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leBulawayo City seliqashe owayengumdlali weHighlanders ubekuThemba Ndlovu njengomsekeli kamqeqeshi walo uDarlington Lolo, kubika uJoseph Njanji.
Umgcinisihlalo weqembu leBulawayo City uJerry Spanda uthi bakhangelele ukuba uNdlovu aphathise kakhulu leli qembu njengoba bebevele bengela umsekeli kamqeqeshi kuleli qembu elikumnyaka walo wesithathu lidlala kusigaba sekhasi lePremier Soccer League.
Ya, ubeke sesimqhathile. Sicabanga ukuthi ukuthatha ubeke abuye kuBulawayo City kungayincedisa kakhulu iBulawayo City. Njalo lokuthi nxa elile team kumele libe lomuntu elikwazi ukuthi even uhead coach engathi engihamba. Batube lo mtu we understand ovele ngowena.
UNdlovu udume edlalela iqembu leHighlanders leqembu lesizwe lama Warriors njalo ukuqeqetsha ukuqale ngesikhathi eqhatshwa uba ngumsekeli kaTelvin Kaindu kuqembu leHighlanders. Uphinde wasebenza njalo loKaindu kuqembu leHowmine njalo nguye obesele ezibambile esidukwini kuleli qembu ekubuyeleni kukaKaindu kwele Zambia. Kodwa ngeshwa elikhulu ke leli qembu lisuke labhuluka kungakaqali imidlalo yalonyaka yesigaba seCAS Premier Soccer League. Iqembu leBulawayo City lemihlomelo emine kumidlalo emine eseliyidlale lonyaka. Kodwa uSpanda uthi lesi simo sizaphanga siguquke ngoba abadlali bakhe bedlala kuhle kakhulu.
Ukudliwa khona okusenzayo kusiyenza ukuthi sicorrect ama mistakes amaningi, but in terms of field of play it's only that ukuthi ibhola liwina ukuthi uhlohlile kuphela, but in terms of play wonke amathimu asidliyona lama, why not? You can phone ucoach esidlalela ukuthi iBulawayo City njani ngendlela edlala ngayo. They will agree with me ukuthi kona hayi ibhola lidlala linathi samanzi.
Ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizemukela ele Black Rhinos enkundleni eBapa Fields emdlalweni weviki lesihlanu kumidlalo yalonyaka ePSL. Ngimele iStudio 7 kuBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition atshengisele eHarare namuhla esithi afuna kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu i-Human Rights Watch ithi kulokusetshenziswa kwabantwana ngendlela engafanelanga emaplazini alima igwayi, i-child labor ngesiNgisi. Mthwakazi kwanele okwamanje olivalelisayo nguNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.